Usukulo luka 9/11 okuthi ukuthi September 11 ngokuthi kwabo lapha eMelika kwakulosuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa izimpilo zabo abanye sasisebafitshane abanye sasendaweni ezitshiyeneyo kodwa iminyaka yonke abeMelika balukhumbula lolu suku babona ukuthi abantu bakhamba bevakatshile lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwe lezana ezimbili ezatshawa ngamaflamaitshina lana. So lusuku abaliqakathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthule kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eleMelika?
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanana ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga lephelileyo lapha kuyake kukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe lapho abantu abafa besilwa abaningi bakhona besilwa belelwa impi yenkululeko. Yizehlakalo ezijeneyo njengoba sengithilo ngaphambili kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asebalahlekelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle kungaveli.